Ugwalo olukhitshwe nguhulumende weZimbabwe kanye lohlangothi lokunakekelwa kwabantwana kunhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-United Nations Children's Fund luthi inani labatsha kuleli liyakhula ngamandla, okutsho ukuthi phezu kwabantu abathathu kwabane bayabe bengaphansi kweminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu kusefika umnyaka ka-2020. Ingcweti zithi lokhu kutsho ukuthi kudingakala imali eningi yenhlelo zabatsha kwezempilakahle kanye lokuthi bathole imisebenzi nxa ilizwe liza kubalela kusasa elesithunzi. Lokhu kungenziwanga, ugwalo lolu luthi ubugelekeqe buzakhwela ngamatshumi lambili ekhulwini i-12% kwiminyaka elitshumi ezayo, kuthi imikhuhlane yengulamakhwa, ukuzithwala masinya, ukwenda masinyane kanye lengculaza kuqonge abatsha bezama ukuziphilisa. Abe-UNICEF Zimbabwe bathi ilizwe lilahlekelwa ngamabhiliyoni amabili amadola, i-$2 billion, ngomnyaka ngokusilela kwenhlelo lamathuba abasakhulayo. Osebenza labatsha, unkosikazi Anele Jona, uthi inani labatsha elikhulayo litsho ukuthi uhulumende kumele engeze imali ephiwa ugatsha lwezempilakahle ukuze abatsha bathole indlela zokuzivikela ukuzithwala, imithi yengculaza, inhlelo zokuthola ulwazi lokuthatha izinqumo ngempilakahle kanye lamathuba okufunda lokusebenza.
Lokho kutsho ukuthi kudingakala ukuthi kube le mali eyokuthi ku-investwe ebantwini, ebantwaneni, yilutsha lolu ukuthi bathole uncedo elokuthi kutholakale ezempilakahle zabo. And ungakunanzelela futhi ukuthi abantu laba esikhuluma ngabo aba-35 years and below ngabantu abangela msebenzi, ingoba I think 90% of i-population yalapha elizweni kayiqhatshwanga. Into engingazi ukuthi iza kweneliseka yini ukuthi imali yokuthi ba-investe kulolu hlelo ukuthi baza kubalayo yini njengoba abantu bevele beswela ukuqhatshwa.
Lokhu kugcizelelwe yisakhamuzi unkosikazi Smilo Ndiweni othi kulusizi ukuthi okwakhathesi uhulumende uyehluleka ukunakekela intsha eyiyo eningi njalo ekhangelelwe ukuthuthukisa ilizwe, kodwa iyatshabalala ngemikhuhlane kanye lokuswela amathuba.
Kuyabe sokufuneka ukuthi i-government uhulumende a-investe ezintweni ezinjengama-family planning, ama-vaccines, njengoba khathesi kunje amboni ukuthi iyakwenelisa okakhathesi. Ukuthi ngibona kuzaba nzima kibo sibili uhulumende ukuthi akwanise ukuthi invest in injections la abantwana, ahlatshwa abantwana, lama-family planning methods. Kuyabe sokufuneka imali eningi ukuthi ihambe esigabeni soneso esabantu bona lapho.
Osakhulayo uBongani Mabonga kuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane labasakhulayo ngendlela zokuvikela. Owakhathesi abatsha yibo abasengozini enkulu yokuthelelwa igcikwane lengculaza, kodwa ukucubungula kutshengisa ukuthi yibo abangasebenzisi indlela zokuzivikela emacansini ezifana lendlela yendandatho entsha i-Aspire. Kungakho ethi nxa ingculaza iqhubeka imemetheka kibo, ilizwe liyakuba yini njalo iyaphela ithini ingculaza ngomnyaka ka-2020?
Ngemva kokutholakala kwe-ring leli lehlisa i-HIV nge-61%, mina ngikhuthaza abesifazane abaleminyaka eyi-25 lokuya phansi ukubana balisebenzise leli ring, ngoba kutholakala ukubana yibo abangalisebenzisi kakhulu leli ring. Ikanti-ke laba abaleminyaka engu-25 kusiya phansi yibo abantu aba-affekthwa kakhulu yi-HIV. So ngithi ngabalisebenzise kakhulu, wenzela ukuthi i-HIV iyehle kakhulu.
Indlala kanye lokuswelakala kwemisebenzi sokuvele kwachiya iningi labasakhulayo lingasasebenzi, kwathi inani lamantombazana elendiswa kumbe elenda isikhathi singakeneli liqonga. I-UNICEF Zimbabwe ithi ziqalile ukuthola imbiko yokuqonga kwenani lamantombazana elenda masinya ngenxa yokusilela kokudla elizweni. Isakhamuzi unkosikazi Emil Dangwenya uthi kuyadabukisa ukuthi abantwana baqala imizi besesebancane ngenxa yokuswelakala kwamathuba okufunda kanye lokusebenza elizweni.
Abantwana besikolo abaningi ngenxa yenswelo abazali bayehluleka ukuthi bahambise abantwana esikolweni, imali kaziko. Bese kusiba lohlupho lokuthi abantwana bangena kuma-marriages bebancane. Into ebangela khonokho yokudubeka, kaye esikole usehlezi ekhaya, bavuke kuseni zonke isikhathi ubhoda khonapha labafana bathatha bengabantwana kabayanga ezikolo khona kuyana kwenza abantwana bangene entweni ezingalunganga.
Inhlanganiso yokucubungula kuleli iZimstat iphose amachumi amane ekhulwini, i-36% labantu abangaqhatshwanga kuleli lile minyaka ephakathi kwamachumi amabili lamachumi amabili lane, 20 kusiya ku-24. Udubo lokuqonga kwenani labasakhulayo alikho kuleli kuphela kodwa emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. EZimbabwe, udubo lolu lwengezwa ikuwa kwenotho elizwe osokuchiye iningi lingafinyeleli inhlelo zempilakahle lamathuba okuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.